Hayi akwasikwanithi mntanami. Ukufunda ngoba sifundisa abantwana, ngifundiso yedwa yabe fundisa abaningi nge-4-5 labazulu.
Libhadala malini i-fees?
Esikoleni ngisibhadala i-fees ye kathe yayi-50 kathe siyakhwela ngenxa yamathoyilethi abe yakha ama-$2 kathe singenile ku-$55.
Umntwana oyedwa?
Umntwana oyinkazana noma ngifana kuyafana. Laba amankazana labafana abazukulu.
Bangake bonke libafundisayo?
Abantwana embafundisayo abasesecondary bangu-3. Sokuzabuya abathathu. Sokuzabuya abaku-primary bangu-5.
Primary kona libhadala malini fees?
Sesibhadala ama-$15.
Okunye okudingakalayo okufana lamayunifomu, amapensele, ingwalo zokubala lezokubhala kuyathengeka yini?
Hayi, amabhuku anjengama-exercise angcono ngama-R2, amanye ngama-R5, lamabhilo kwakhona kungalokho ku-right.
Bona abantwana bayakuthakazelela ukuhamba esikolo?
Bayakuthakazelela kathesi ngoba ungakhanyi ukuthi umntwana nxa engayanga esikolo uyahlulukelwa kakhulu.
Bathi bakhangelela ukuba yini nxa sebekhulile, nxa sebethe baqeda isikolo?
Abanye bafuna ukuba ngamatitsha, abanye bafuna ukuba ngamadokotela,